Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 22 Mabasa 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukubuxa abantu kuwelapha ama-symptoms. Akwelaphi isisusa sendaba. Okuqathileyo ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku-black market. Kumbe ngabe kutshengisela ukubana abantu abaningi abalalwa amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels.
Abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngemveke edluleyo bamiswe phambili komthethwandaba namhla.
Sikhangele ukuthi umbukisethu uqalisa kusasa indikimba yethu ngo-innovation, the-catalyst for industrialization and trade. Lapha sibekana amacebo ngokuthi silungise izinto ngcono, sikhambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka owezimbabwe international trade fair ukhala kusasa koBulawayo. Selitholiswa eNew York icala eletheswa waye ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump obiko wahlawula isivalamlomo unkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abangamajumi ayisithupha lanhlanu 65 akube bangumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe emthethwandaba namhla. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi babopha abatshintsha izigi lenye imali bebambisana lebhanga elikhulu leZimbabwe Reserve Bank. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe luthi abantu labo batholakale belemitshina yokutshintsha imali njalo lamakhadi emali atshiyeneyo. Okwamanje idola leMelika lithenga amaziki angamashumi amabili 20 emkambo wensita, kuthi emkambo webhanga le-RBZ lithenga amaziki edlula kancane ijumi lantathu 13.2. Ukubotshwa kwabathengisa imali ngodlu kuzamisa nako ukugudeka kweziki. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF njalo ongusomabhizimusi.
Okumangalisayo yukuthi kona kulabantu abavuka befake ireti yabo bethina sesebenza ireti ethize ukusuzibuza ukuthi ireti naleyo bayithatha ngaphi kuhambe njani. So kuyatshengisa ukuthi kona foshure bakhona abanye abantu abasebenza towards ukusabotaja ukuphumelela komkonomi wethu abashiyananga nama-economic saboteurs sibili ngoba yiko kona abakwenza. Sizama ukuthi kona imali ziqine, sizama ukuthi kona abasebenzayo bebehola leyo mali bathole i-value for imali yona le. Then so omunye umuntu nje afika aqasa ukutshintsha izinto ayenza okwakhe uyasuka uzibuzekela unarayithi umuntu lo ujongeni kahle kahle sibili.
Nxa sikhangela sibili kwakwenzakala kuma-bearers checks, kwenzakala futhi kuma-bond notes lezinto ezinjalo abantu bebojwa kodwa baqhubeka besenza khonokho. Akusuke kuchitha isikhathi kokwenziwa nguhulumende, kumbe kumele akhangele uhulumende ukuthi vele inkinga ingaphi.
Ukuganga komuntu akusho ukuthi kona uhulumende somele ayekele ukubopha abantu bona besenza ukuganga. Yeye kungaba lezinto uhulumende amele azikhangele for sure siziningi ezigoqela ukuthi yena ungakuhulumende sokumele abe nguye oqalisayo ukubana avimbe abantu ukuthi babhadale ama-services akhe ngemali yangaphandle, babhadale iziki lethu ukwenzela ukuthi kona ligaine i-confidence njalo singenza njalo. Anti abona sithatha umzekeliso even lakhe owe-Russia ngale e-Russia abakwenzayo okwayenza ukuthi kona i-robbery yabo iqine bahle bavala into yonke bathi right thina lapha sile oyili sile gas ofuna i-oyili yethu ngofuna igasi yethu asithengiseli muntu ngezinye izimali sithengisela kubela abantu ngemali yethu e-Russia baba khona kwana yikho kwenza ukuthi i-Russia imali yayo isinjani isiqine. Yikho esikukhangeleleyo ubani uhulumende laye agijimele ekwenzeni into enjalo okwenzela isiqinise imali yethu. Kodwa laba abephula umthetho besenza into zabo ezokutshintsha izimali ngaphandle ngaphandle kwenkundla yamabhala labo vele kumele benjani bejeziswe ngoba abakwenza khona ubana kuphandle komthetho ayisikho okusemthethweni
ye kodwa ngabotshwa abantu phela abalikhulu 100 kumbe kubotshwa abantu 65 kumbe bangaki balutshwani kakhulu phela abantu baningi abatshintsha imali lapha kholi so lokhu akusebenzi ngabantu bekholo
hayi abantu vele umuntu wephela umthetho vele kumele ukuhlela unjani ubotshwe whether uvela ngapha kumuyenzeni umthetho kamlanga wephulwe umthetho kumele ugcine ungumthetho imali siyakwazi ukuthi nxa ufuna into zemali asambeni ebhanga sisenze koloko sambeni kuma-bureau detain senze koloko hashi ubana thina siqasha ukuyenza izinto zethu ezi-threading and khonapho nxa sikwenza futhi asikwenzi genuinely andabona ungakhangela vino osiphathelini ababesendaweni yabobhotswana kumbe esouth africa bala epark station abana nxa ufika even nxa utshintsha bona ngale abatshintshi bebulala i-rate yerand kumbe i-rate lepula babesenza into yokuthi vele kucitshe kuhambelane lasemabhenki kucitshe kuhambelane nakuma-bureau detain yiyo indlela okumele ngabe basebenza njalo ngabe mhlawumbe people uten blind accident but kodwa laba abethu abalapha ibhengi phekona izingi ku-13.5 yena sefika sesiki-21 uyabeyithethe ngabe efikeleleko
umnumzana Joseph Juma umele iphelandaba jabalala ejali lephalamende ekubandlala ezanu PF njalo ungusomabhizimusi ubexoxa le-studio 7 ekobulawayo siphinde saxoxwa ngodaba lolu lomnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezombusazwe osekolejini le-National University of Science and Technology ukhuluma lapha ezimele
engibonayo ukuthi ithe isingenile izidli kube labo siphathelene ababuye le-rate engani yehlukile kulale official lokho okwenze ama-authorities aqalisa ukubopha abayisebenzisayo i-black market abathengisayo i-black market zidli ngoba lokho bekusenza ku-undermine ama-efforts okumaintaine i-exchange rate ikhonaphana baningi sibili ngibone bephuma la kuphephandaba ababotshiweyo
yes
ngodaba lokuthengisa imali ye
singathi kuyanceda yini konoko ukuthi bebojwe ngoba kungaze kubotshwe abantu lamhla kambe kuyabo babotshwa kuzokuthini kungamisa ukuthi lingagugudekini izigi lankolaleni
mnambona ngani ukubopha abantu kuwelapha ama-symptoms akwelaphi isisusa sendaba okuqathileyo ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku-black market yinto yakuqala umele sinanzelelwe ngabe kuyingama-habits esasewajayele ukuthi vele singahola siya ku-black market kumbe ngabe kutshengisele ukubana abantu abaningi abalayo amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels lokhu kukhuthaza ukuthi uhulumende mhlawumbe engavuselela ama-bureau detain ukuthi abantu nxa bengasayanga emsikeni omnyama baziyele khonapha nje kuma-bureau detain bayezitholela imali lula ngoba abaningi bayidingele mhlawumbe ukugada umchova abanye bayidingela nje mhlawumbe ukuthenga i-fuel ngoba sisalindile phela akaphuma ama-notes nama-coins yikho mhlawumbe okwenze kwabanjalo
ye kodwa uhulumende wena nxa ungathiwa ungamcwayisa sibili ungamtshelani ngokuthi izigi ukubopha abantu into ezinjalo kumele ayibambe njani ukuthi kanye yatshelela lapha
kanye yatshelela mna bonani ngamkhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ama-bureau detain kulesi khathi lapho kwakuwathiwa abantu benelisa ukuthola ama-$50 kuma-bureau detain pho ye bengabisa uhlelo lokuhambelana lalonalolu ngoba abantu bakhala ngokuthi bafuna imali yomchova bafuna imali yokuthela ama-fuel pho ke bengaliki i-maximum ibe yi-$50 kuma-bureau detain kuthengisele ukubana uhulumende uyamukela i-willing seller willing buyer ngoba nxa kungela ama-bureau detain ayenese ukuthi ngingenele ezigi yami ngithole i-$50 yami lapha kuba nzima ukuthi abantu babe nethemba lokuthi izikhi sibili yimali eyamukelekeyo endaweni ezitshiyeneyo ofuna ukuthenga ipassport yakhe uyavunyelwa yini ukuthi ahambele ezidi yakhe lama-forms akhe aye passport office afike e-bureau detain kumbe ebank abatshengisa ukuthi ngilezigi engaka ngifuna ukuyabhadalela ipassport yami ngicela linginikeza imali engaka eyanele ipassport kumbe imali lanitransfere straight to i-passport office lokho okunye kwezindlela okuzenza kube lethemba ebantwini ukuthi hhayi izigi yamukeleka sibili one-willing seller willing buyer
wena suke wayisebenzisa yini izigi njalo i-rate yankhona imenjani lamhlanje
njengayisebenzisa sibili ithole kubo-14 ngenxa yokuthi abantu u-13 something lana abakabili amasenti angikhona abaningi engiyisebenzisa khona ngaku-airtime ngengayisebenzisa sibili ngingayisebenzisa emavinkilini amancane ngithole i-rate kubo-14 sibili ayifikanga kule esemkambweni omnyama o-parallel market
umnumzana Stevenson Dlamini ingcweti kwezombusazwe osekolejini le-National University of Science and Technology wexoxa ezimele le-studio 7 ekobulawayo Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka oZimbabwe International Trade Fair kumbe iZITF uqala kusasa kobulawayo. Umnumzana Busisa Moyo, umgcinisihlalo weZITF uthi lonyaka kulamakampani adlula amakhulu ayisithupha njalo lamazwe abukisa okokuqala selokhu waba lohulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Agoqela ele Australia elithakazelela amaluba eZimbabwe lokunye. Umoya utshele iStudio 7 ukuba kuyajabulisa ukwenzakala eZITF lonyaka.
Siyathokoza ngamalungiselelo esiwenzileyo kufika kulesi sikhathi. Konke sokuqoqiwe, konke sokulungile sokusendleleni. Sikhangele ukuthi umbukiso wethu uqalisa kusasa. Indikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sikhangelisana, sinikana amacebo ngokuthi ukuthi silungise izinto ngcono, sihambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo. Osivulelayo umbukiso wethu owalonyaka His Excellency William Ruto, the president of Kenya. We also have to tell you that we saw it next Friday in Olesland.
Yes, ngathi ke kula mankampani mangaki njalo ke nxa sikhangela amazwe akhona sokuthiwa i-Australia iyabuya kuzobuya le European Union into ezinjalo akusiphonga ukuthi fahlafahla khonapho.
Kakhulu siyabonga amazwe kulonyaka silamazwe amaningi 27 amazwe abukisayo ZITF ka 2024 64th edition and silamazwe amatsha oRomania oEswatini ababe bukisa for the first time owakuqala lesikhathi bengabuyi kuZITF kodwa sebaphendukile lokho kutshengisa ukuthi umbukiso wethu uqinile kakhulu malutshwana esingathi ama-trade alamazwe abaningi kufana nale esizayibona kobulawayo nabalanga alandelayo ababukisayo total number 624 565 last year so siyabona ukuthi silokhu sithiya phambili new exhibitors 136 ababukisayo so sonke so siyathokoza ngakho sesikhangelele ukuthi ngelakusasa siyabe siqalisa-ke umsebenzi wokubukisa into ezijiyeneyo ama-products alungiswa ngamakhampani alapha nabavela phandle. I-China yona ilethe ababukisayo abangamathumi amathathu lantathu 33 ababukisayo amakhampani ngenxa sibala kwabana sithi 27 countries uyabona nganengxenye ngamazwe i-stand esiyi-1 ku-China laphana kodwa hayi ama-stand ayi-33 ilizwe amazwe lawa nxa ebuya alamakhampani abe buya phansi kwabo alama-program abawayenzayo abuya phansi kwabo so siyathokoza kakhulu umbukiso wethu ukhanya ngani usendleleni sikhangelele ukuthi ngelakusasa sizaqalisa tiphezulu.
Yes, ngathi abantu baqala ukungena nini njalo kuyimalini ukungena eZITF?
Ye, kulonyaka sigcine kukhona laphana okwakukhona umnyaka odlulileyo ithe abantwana abangena ngama-US dollars $3 kumbe 39 zig i-currency le entsha 39 zig abadala abangena ngo-5 US kumbe 65 zig. Kusukisela ngolwesihlanu langomgqibelo esithi ngaba public day lapha esiyabe sivumela uzulu nje ofisayo.
Umnumzana Busisa Moyo ngumgcinisihlalo weZimbabwe International Trade Fair ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Weziphathelene leMelika zelithoniswa eNew York icala elethesiwa owaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump okubikwa ukuba wahlawula ophilayo ngokuziveza umzimba unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu zamadola $130,000 esivalamlomo ukuze engakhulumi ngokuthandana kwakhe laye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Abatshutshisi bathi uTrump wephula imithetho yokhetho kulandela ukuhlawulwa kwakhe unkosazana Daniels. Kodwa amagqwetha kaTrump athi kalacala. Abezindaba abeReuters babika ukuba umnumzana David Pecker, umqondisi wephephandaba elalahlela kajana udaba lukankosazana Daniels, lisenzela ukuba kuncede uTrump ngesikhathi sokhetho kanyengazani
ngube ngokuqala ukunika ubufakazi emthethwandaba. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Raphael Mthombeni udaba kaZimbabwe ohlala eDallas kunapha kwelemelika.
Ngibona ngathi luhambile sibili ngoba angithi uzamile esebenzisa abachuchisi baka ama-lawyers akho ukuthi lwehluliselwe phambili lususwe kumbe lapha eManhattan eNew York luye kwenye indawo wazama indlela zonke azizamileyo wathethisa wakhuluma lokho lalokhuyana kodwa ke hayi kukhanya ngathi kwehlule konke kuyaqala sibili ukuthi kuza uzathonisiswa lapha eManhattan.
Ye, nxa sikhangela udaba lolu ubona ngani lungenzani nxa sihlolisisa ezokhetho kambe ukuthi kungamuthi mbijana kumlimaze kancane.
Ya, ukuthi kumlimaze ikuthi yena ngakubona ukuthi kungamlimaza kodwa ke kungamlimaza ngendlela yokuthi angithi nxa uyisibotshwa usuyisibotshwa khonoko ukuthi ngokuqala ukuthi upresident abe isibotshwa e-America lokhu kwadabuka i-America kuyatsho okunye ebantwini then bese kusithi okunye indlela azakhuluma ngayo kuza kwenza abantu abaningi banqundeke ngemva kokuphiwa kwakhe isinqumo sakhe ngaphandle kokuthi akhuthwe kuthiwe khona hayi awutholakalanga kule cala. Nxa ngatholakale le cala hayi mbona ngathi kuza thinta kancane.
Ye abantu ke kanye kulabanye phela abathi loko icala langkhona leli liphongudingwadingwa nje akula lutho lawo yakhuluma khonokho.
Akula cala elidingadingwayo ngoba angithi yena laye kwesi sikhathi uyazithengisa ngoba ukwakhuluma phambili ngale wathi yena kabhadala ama-taxi ngoba yena uhlakaniphile kakhulu. So ke lapha akusekukuthi kunguye ngokuye yena uthonisiswa ngalokho okumele ukuthi akwenze angawenzanga ukuthi abhadale ama-taxis kumbe akhulume konke akubo alakho ngenotho yakhe ukuze abhadale ama-taxis. Angikholwa ukuthi liyadingadingwa khonapho.
Ye, khonokho nje ukuthi nxa sikhangela kula khonokho ukuthiwa wabhadala umama wenza imisebenzi yakhe ezocansi lapha. Kutsho nxa ukuthi umuntu omdala edonisiswa ngicala linje.
Khonokho lakho yikho okumtshayayo ngoba angithi sasikhona lapha ngo-2016 laphana kuvela lokhu. Wasekhanya ukuthi ekubona ukuthi kuzamlimaza. Ekuthini aphumelele ekhethweni wasesenza khonoko abamthonisisa ngakho ukuthi abhadale lezi zimali ngasese ukwenzela ukuthi lwano owesintwana angaze akhuluma ngoba wayesesiyakhuluma phela lowo owesintwana ukuthi ufuna ukuthi abe ngupresident kodwa wangenza lokhu lalokhu lalokhu.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe ohlala eTexas khonapha kwele Melika sixoxe laye eseDallas.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcwethi kwezempila kahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngemikhuhlane ethelelwana emacansini esabalala emphakathini. Uphenyo olwenziwe lonyaka ngabekhansila kwaBulawayo luveza ukuba phakathi kwabantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu phose amathathu abahlolwe emakilinika aphezu kwenkulungwane eyodwa batholakale belegciwane lengculaza ele-HIV. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabaleminyaka ephakathi kwamajumi amabili lanhlanu namajumi phose amahlanu. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udaba lwemikhuhlane ethelelwana emacansini lokho kuludaba oluzilayo ukukhuluma ngalo kabanzi emphakathini kungakhathalekile ukuba kufundiswa abasakhulayo kumbe umuntu esesesibangeni sokuba ngodinga usizo esibhedlela ngoba kukhona okungasamanga kuhle. Ngokunjalo imikhuhlane yengulamakhwa lokho ikhona okuyikho sokuvimba injongo yabezempila kahle yokuqeda udubo lokuthelelwana kwegcikwane lengculaza iHIV kusiyafika kumnyaka ka-2030. Udokotela Derek Matsika osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo uthi nxa kukhulunywa yemikhuhlane yethelelwana emacansini kwande ukugxila kungculaza ngoba yona ingelapheki.
Nxa sikhuluma ngesikhiwa sisitsho ukuthi sexual and reproductive health, sebe sikhuluma ngemikhuhlane ingabe ngiyemacansini kumbe ingabe ngemikhuhlane emayelana lezitho zabantu. Imikhuhlane le esikhathini eziningi iyalandela le mikhuhlane le yokuthelelwana, and emikhuhlane nekuthelelana I think ophezulu kwayo yonke yile esibiza sithi HIV le ecine yenza umthebele AIDS.
Uqhubekela phambili uDokotela Matsika esithi abasakhulayo yibo abavame ukubanjwa emikhuhlane yengulamakhwa ngoba bebuswa imizimba hathi ingqondo.
Now olumhlo phesilazi umkhuhlane lo indaba zecansini ziyandile ukubamba abantu abangani basabancane abasazi igazi labo ligijima. Lapho umzimba othi khona senze so ingqondo zihle zithule zizi nakuqakathethe sibe ngesikhathi ngesikhathi sibe sikhumbuzana nje abantu ukuthi hhayi umkhuhlane lo yebo awusavamanga njengakudala kodwa lokhu sakhona.
Lokhu kusekelwe ngusikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, udokotela esibhedlela sempilo ochasise ngembangela yokwanda kwegcikwane lengculaza kwabasakhulayo.
Inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane lo wegcikwane le-HIV kukhanya ngalabantu abaleminyaka yi-25 to 49 years. Kulokhu kubangelwa ukuthi le minyaka yikho abantu abaqalisa khona ngokunatha, yikho sebegcina besenza behlangana nalabantu emacansini bengavikelanga. Njalo abantu balengqondo yokuthi abantwana abancane abalamkhuhlane, okuthi abanye abantwana bayabe uvele bawuthethe bezalwa ebazalini babo bekhule.
Isilinganiso sokuchitheka kwemitshado ebhalisiweyo kumi kumashumi amabili ekhulwini i-20%, lapha kungabalwanga le eminye eyabe ingabhaliswanga. Unkosikazi Othilia Mazanda, umcebisi kwezenhlalakahle kaZulu, uthi ukungathembeki emitshadweni lakho kuyengeza ukumemetha wemikhuhlane yengulamakhwa.
Abantu abayenzi premarital counseling kodwa bafuna i-counseling sebephakathi kwemtshato, okubangela ukuthi bazibagcine bephuma sebesiyadinga phandle, okubangela ukuthi njalo kubalani le mikhuhlane le emnenginengi. Abantu generally kathesi sebesithi bona abancengi, sokule I don't care attitude ebangela ukuthi umuntu nxa engaphanjaniswa endlini akasela kubekezela, uyaphuma edinga phandle, okuyikho kwenza ukuthi kumemetheke izifo zona lezi eziningi.
Lanxa umbiko ovela enhlanganisweni yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations Development Program i-UNDP uchaza ukuba ukumemetheka kwegcikwane le-HIV sekwehlile nxa kuqathaniswa leminyaka edlulileyo kuhlandla labasakhulayo, kusuka kumakhulu angaphosa abe mathathu ekhulwini i-26.7% ngomnyaka ka-1997 kusiya kokulutshumi lanye ekhulwini 11% ngomnyaka ka-2022. Inani labantu abaphila belegcikwane le-HIV kuphetha umnyaka ka-2022 bebesedlula isigidi esisodwa i-1.3 million. Abasakhulayo babikwa beyibo abatholakala belegcikwane le-HIV ngenxa yezizathu ezigoqela ukusebenzisa izidakamizwa, ukungayihlolwa lapho abantu bengakaze bachade, kumbe ukwesaba ukuthi abantu bazathini, okubizwa kuthiwe i-stigma, nxa osakhulayo evakatshela esibhedlela elanda okuphathelane lokuzokwelatshwa umkhuhlane wengulamakhwa. Ngokunjalo ingcwethi kwezempilakahle ndawonye labace sebekhuthaze uZulu ukuba aqakathekise ukuvikeleka kwakhe kumkhuhlane ethelelwana emacansini ngokulandela indlela ezinjengokuthembeka kwezocansi. Umuntu engahlangana loyedwa athandane laye hathi abaningi, ukuhlala uhlola njalo nje kanye lokusebenzisa indlela zokuzivikela lapho umuntu esethe wahlangana ecansini lomunye angamthembiyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokuyisikhathi khonamanje ukuthi sizwe imbono yenu linabalaleli baka-Studio 7 elithumela nge-WhatsApp.
ANC yakhela ma-South Africa ama-RDP houses for free, bakholisa 350 bahola bokoko abantwana onke abakhubazekileyo, akula mntu ohluphekayo. Noma ungasebenzi uyakwazi ukuthi istati sempilo sikhona. Lezibhedlela uhamba kahle bayelatshwa for free. EZimbabwe ngaba sile ZANU-P F erigama election eyalela embusweni ebusa abantu ngenkani ebulala abantu ezibhedlela engakula ezibhedlela ubi isimo sibi, akula ama-ambulance emakhaya abantu bathola ngezigula abaye bagijezwe emabhasini benjalo begula. Into eyangisayo elizweni abalandaba lakho konke lokho, kodwa kuthiwa libandla libusa baserepet independence. Mina abantu bemakhaya especially nelisakhole ukuthi ZANU-P F podcast ipati ezalinceda kumbe liyagula emakhanda liphilanga kahle. Ngiyabonga ngomasinga ngobulawa ephumule emadokini.
Linjani bathandekayo, linjani bathandekayo. Heyi, kuyabanzima ukuthi singene kulolu hlelo. Siyacela nje ukusendelwa izindaba, cela ukuthi mangesikhathi imali senda lezi zindaba ezesintu lathi libe lisifaka phakathi ukuze sikwanise ukuthi singenele.
Sanibonani, sanibonani ekhaya, sanibonani Studio 7 abalaleli. Ngicela ukuphawula nje, ngizaphawula nge-black market. Noma kungathiwa iziphi noma ngabe yiphi enye imali esingayithola sizenzeka yona ngamaphepha lawo esilawo, angeke izisebenze ekhaya as long kule black market. Black market angazi ukuthi kade singayi-expose njani njengamamafia we-gold layiphi expose. Isizathu bakithi esenza ukuthi osiphathelene bengaboni iminyaka neminyaka, isizathu esenza ukuthi ingake nje investigate ukuthi kade Siphathelene imali bayithatha ngapi. It's because i-corruption yenzeka eyenziwa ngosiphathelene is sponsored by government kumbe ama-sacred cows, the untouchables. Ifana nje lezenza nje ukuthi asoze uyibona izethu ziyi-investigate zesa, kodwa i-corruption eningi igcwele lapho. So abantu bakithi hlalani likwazi nje ukuthi osiphathelene basponsor i-government, Reserve Bank or umnangakho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani?
Kata wethu ama-message asabala vele sesiyabe siyafaka ama-message sesilesikhathi, kanti kubalwa abantu abanjani? Kubuya abantu kubala abantu kubalela kubala ama message abantu ababefake izembatho zezani asisakwazi phe bese sicela ukuthi icala isitele ukuthi wenga ukuthi sitheka khohle ufuna uChamsa join eyiphi party elezinto ezwekani ngoba iparty yabo ngiyabo yobumbimbindo ogabona hayi uChamsa bacasha ngomunwe abakhuluma iqiniso ukuthi sebelibulelize bangadunda uChamsa joinane nabo abe litsotsi la abe tshontsha imali elizwe. Chamsa is a good guy ule nhliziyo elozwelo labantu, so you can't support ZANU-P F just because they are saying it's Chamsa. They know that no one likes them. So now they are trying to talk nonsense about Chamisa. So you forget and you die. Linga masela li jonja. At least nungi na makwapa. Ikuti le istu tiongapa nge sendebe. Nabe ikuwa neshona si eshona nkume lang eshona kuyuti. Zinungi na makwapa linga masela li funtbe jonji ma na mamu kondoke siti Chamisa.
Laba ngabalaleli bomsakazo we Studio 7. Linga kotla la mshanje. Ngo 8 PM ngathi ke khona manje kuyalandela uhlelo Live Talk lapho sikhangela khona udaba lokubotshwa kwabantu abatshintsha imali ngamapholisa labe bhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. Besithi umsebenzi wabo yiwo osudala ukugudeka kwemali entsha eZimbabwe gold kumbe iZiG. Singalugqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele besilazo abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambi komthethwandaba namuhla. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa koBulawayo. Selithoniswa eNew York icala elitheswa owayengumongameli wakwelemelika uMnumzana Donald Trump obikwa wahlawula isivalamlomo nkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthombo sithemba uGibbs Dube, kodwa ke lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lisibone kumbe lixoxe lathi lingena phela emakhasini ethu ajiyeneyo VOA Studio 7 VOA Ndebele ungena khonapho ke uphosele okuphoselayo. Hayi ke kuhlwile lamhlanje, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.